Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelange njabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi lapha suka khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Ma engaze agobe egobela imithetho yezanu PF, imali ibe ngcono iyabilokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise.
Umnumzana John Mushavanu usekhethe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhange elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ibhanga elikhulu lamazwe omhlaba ele-World Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe ole-results-based financing. Inkokheli yebandla lama-Republicans lakwelemelika iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngomongameli welizwe ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umnumzana John Mushavanu ukuba abe ngusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Umbiko lo wethulwe namuhla ngomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi uMushavanu uqala umsebenzi wakhe namuhla njalo uzawugqiba mhla ka-27 Mbimbitho ngomnyaka ka-2029. UMushavanu walile ukukhuluma ngodaba lolwesithi usabambekile namuhla sixhumane laye ngolunye usuku. Mnangagwa wenze lokhu ngesikhathi idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 emkambo wensitha. Kulabanye abathi uMushavanu gasoze enelise ukumisa ukugugudeka kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Akuntshintshi lutho nxa yena engumuntu ongakhulume ngenguquko yemthetho yakhona. Kuyafana nje lokuthi uqhashe umuntu ukuthi achayele imota efileyo. Ye siyazi ukuthi lapha suka khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Kodwa nxa engaze agobe egobela imithetho yezanu PF, imali yethu kayisu zibe ngcono iyabilokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise imikhonto lemahawu ayeyisebenzisa esasebenza ebhenki yakhe.
Yes, yabona ukuthi idola leZimbabwe lamhla sikhuluma nje nxa sikhangele umkambo wensida likuma-42,000 ukuthi kuthengwa ngentengo leyo nxa sikhangele idola leMelika. Kambe ngakuguqula khonokho?
Ukuguqula umumo owemali yeZimbabwe kakusuwe nto oqondane lebhenki kuphela, hhayi lo lesiphala esikhulu seZimbabwe. Kuyafanele ukuthi bahlale phansi wonke umuntu olothando lokuthi imali iguquke, abalungisa izimpahla, abalimayo, abembayo, ingoba esingathi ngesikhiwa i-national productivity yiyo yenza ukuthi imali iqine. Ukuphunga udinda nje imalumbe angakwenza okwakhathesi yikukhulula imithetho yakhona esithi ngesikhiwa i-free market economy, ukuliberaliza imithetho isebenza kanjani, imithetho yomsika ovulekileyo esithi i-free market monetary policy. Yikho angakwenza. Okokuqala, kafanelanga adinde enye imali. Okwesibili, ufanele akhweze intengo yokuthatha imali ebhenki, ama-interest rates. Owesithathu, ufanele avule imali eyeZimbabwe ukuze incintisane emsikeni ovulekileyo lama-US dollars esithi khona i-free market monetary policy. Kulalokhu angakuphumela ukuthi akwenze. Kodwa njengoba ngisitsho ukuthi sokufuna ukuthi abantu bahlale phansi kwenzele ukuthi bavumelane ngoba soqondane ne-national productivity.
Mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eHarare. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lunye lomnumzana Japhet Mpofu usomabhizimusi olodumo kobulawayo.
Into ekhona Dube ukuthi as producer eZimbabwe so sathatha i-economy yethu siyisusa sayiletha ku-speculative market instead of producing market. So uyahlangana namatamatisi estridi namatamatisi ethengiswa ibox lamatamatisi yeqa abantu abangu-5 esiyagcina lekugcina namatamatisi ethengiswa nge-$18 wona eqaliswe nge-$5. Yikho khonokho okusibulalayo kasiproduce plaza asilamagetsi anele edrobheni singeke siwavula amafektari lana kobulawayo Dube kungalamanzi aneleyo amagetsi kawakho aneleyo so we are not producing. Yikho ubona kusibanje uhulumente sithi asimeni ngedola yethu leyi kodwa ngasiproducer ngabe kasikho kuona lo umuntu.
So kumele kwenziweni Mpofu?
Lapho kukhona kumele kube khona kaprovide amanzi ayaneleyo la magetsa ngoba kathi singazenge kunika $1 million ngithi hambe factory liyana uzayi kusebenze 3 hours Dube abantu befuna imali yabo police.
Kodwa kuyabo
into esihluphayo kathi sibuye ngapha eplazini phela ubuye eplazini la ngizalima njani ngifaka amakhabishi ami 10,000 cabbages on the ground amagetsi ehle hambe 2 days engabonakali
ye madoda
senza faka i-1 hectare ekhabishi.
So lapha Mpofu uthi uthi vela akusebenzeki yikho kujola?
Hayi kuyasebenzeka ezilongu thina sidimanda ukuthi sikuthole khona lokhu so kathi sekumele ukuthi sizuzeni izinto ezingavala ngoba nxa kungala getsi kungala manzi ngamafishane akusebenzeki.
Kodwa abantu njengosomabhizimusi lina kumele lizeni lingazenzela khona yini kwenze ukuthi icina lisenze khona
kathesi unje lapha mina ngiyalima kathesi amanzi anti ukhuluma lami kathesi ku-Wi-Fi ngilisebenzisa isola ngafaka mina i-50 kVA yesola ngafaka ngakhensa inkomo zami ngafaka i-50 kVA yesola kuyasebenzela.
Kodwa wabo kuphuna amagesi umlilo wegesi ukuthi ube khona kwahulumente
lofunayo ukuthi ibhatri lami selifunga ukuthi siyaziphambanisa yetulo selihamba 30 seconds off.
Nyakuza siwule kucineni khonapho-ke singathi pho idola lisetshenziswe kumbe lisuswe kumele lihlale likhona?
Idola kalisetshenziswe abantu beproduce.
Umnumzana Japhet Mpofu ngusomabhizimusi olodumo kobulawayo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamandlovu eMathebeleland North. Ibanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe ole-Results Based Financing RBF. Uhlelo lolube liqhutshwa eZimbabwe kweminyaka elitshumi lantathu. Uhlelo lwe-Results Based Financing RBF olwaqala ngomnyaka ka-2011 lwaphathisa abesifazana abaningi abaswelayo ukuthi benelise ukuthola ezempilakahle ngesikhathi bebeletha njalo lwathuthukisa iholo lezinye ezisebenzi zezempilakahle. Uhlelo lolu olwasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisithupha amadola emelika i-$78 million lwathuthukisa njalo amaklinika ezigabeni ezingamachumi amahlanu ikakhulu emaphandleni. Okhokhela inhlelo zeWorld Bank eZimbabwe unkosazana Eneida Fernandez uthe uhlelo lolu luphathise abantu abaningi kakhulu.
Over 1 million women receive prenatal care services in RBF-supported
facilities. Lwenelisa ukuphathisa abesifazana abedlula isigidi ngesikhathi bezithwele abedlula isigidi lenkulungwane ezilikhulu i-1.1 million benelisa ukubeletha kuhle phansi walolu hlelo. Abantwana abayizigidi labo bathola usizo lwemithi yokwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo.
Umphathi ntambo gatsha lwezempilakahle uDr Douglas Mombeshora ucele ezinye inhlanganiso eziphathisayo ukuthi zingenele ukuze intuthuko elethwe luhlelo lolu iqhubekele phambili.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ngalesi sikhathi sithakazelela umsebenzi owenziweyo, kufanele sinanzelele ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. Siqhubekela phambili ngokuqinisa inguquko ebekhona ngenxa yohlelo lwe-Results Based Financing, RBF. Ngithanda ukucela abaphathisa ngolwazi lemali ukuthi bengenele ukuze singabuyeli emuva. Ngithanda njalo ukubonga iWorld Bank ngosizo lwayo phansi kwalolu hlelo.
I want to express my profound gratitude to the World Bank.
Unkosikazi Sarapia Dandare oweklinika yeRujeko eHarare uthe uhlelo lolu beluqhakatheke kakhulu kuZulu.
Most areas in Zimbabwe, the people cannot afford to pay even the fees that are charged for consultation.
Endaweni esihlala kuzo abanengi abenelisi ukubhadala imali zokwelatshwa lokuthenga imithi. Ngakho ke uhlelo lweRBF beluphathisa kakhulu uZulu ukuthi athole usizo. Uhlelo lolu lwaphathisa njalo ekuthuthukiseni amakilinika. Kwezinye indawo senelise ukufaka isola, ukuthenga imibheda yezigulane lokunye okusebenza emakilinika kanye lokwengezelela inani labongi labongikazi.
This is growing. So RBF came in and it assisted us from the little that we had.
Umgcini sihlalo wekomiti yezempila kahle eParliament uNomzana Daniel Monekele uthe uhlelo lolu beliphathisa kakhulu kulolu hlangothi.
Imali eningi kakhulu up to 55 trillion yaphini phezu trillion. So kathesi kwaba le inflation eyenzakale ngokandlela lele kwabantu. So kathesi ungathiwa sokuphuma ama-development partners bama-donors enjeyabobank kuyayenza situation isimo sibe from that west.
I-World Bank iphe uhulumende uhlelo lolu izolo okuyinto edanise izisebenzi zezempilakahle ezisebenza loZulu ezithi inani labesifazane abafa bebeletha lilakho ukuqansa. Laloba umphathintambo ezempila kahle uDr. Mombeshora etshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ngohlelo lolu. Ingcwethi zezempila kahle zithi lokhu kungaba yikuqala kokufa kohlangothi lwezempila kahle. Inkantolo kamantshi eGwanda isikhulule izakhamizi ezingamathuma isithupha loyedwa ezabotshwa mhla ka 7 wenyanga edlulele sethe sayicala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende zingelamvumo. Izakhamizi lezi zazibotshwe zindawonye lezinye izakhamizi ezedlula ikhulu 119 ezakhululwa ngenyanga edluleyo. Izakhamizi lezi zikhululwe ngemva kokuba igqwetha lazo uMnumzana Jabulani Mhlanga owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights etshele inkantolo ukuba ubufakazi obulethwe ngabatshutshisi abuvezi ukuthi izakhamizi lezi zilecala. Asenelisa ngokuxoxa lomphathintambo ogatsha lwezokulima uMnumzana Anxious Amasuka njengoba ucingo lwakhe belungadotshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Nhlanhla Ncube oweFreedom Alliance.
Isinqumo lesi sisibona kuyisinqumo esiqondileyo esihambisana lokuthi abantu kumele bathathe umhlaba bahlale. Manje nxa kuyikuthi kunikwa abantu umhlaba kube sokusithi abantu abathathe umhlaba vele kudala baphinde bawuthathele. Kuyabe sokutshengisa ukuthi kusho ukuthi uhulumende ukuthatha kwakho umhlaba kuvele kungokwepolitika isikho kokuthi khona kusizwe uZulu. Bese sibonga ke inkantolo ukuthi ithi bamsula laba bantu. Yikho velo bekumele ukuthi iwutsho khona lo.
Sibona ukuthi ebantwini bonke abake babotshwa endaweni ezitshiyeneyo kukhanya sengathi akula asebetholakale belecala. Lokhu kungabe kusitshoni ke nxa sesikhangela obekusenzakala elizweni konke lokho?
Iye kutshengisa ukuthi vele uhulumende nguye wephula umthetho elizweni. Abantu babambe umthetho kodwa uhulumende nguye owephula umthetho ngoba khona lokhu ukuthi abantu babe bebotshwa bengenzanga lo. Kuyatshengisa ukuthi khona uhulumende uyabahlukumeza abantu akenzi ngendlela eqondileyo.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena ukubotshwa kwabantu laba akulunganga esithi hayi uzamisa ukuxotshwa kwabantu endaweni abakade behlezi kuzo.
Ye uhulumende uluma ephozisa for kancube. Kukhona umuntu othi akuncebe ungathi uyakhala kube nguye segijima phambili azokumbambaza. Yikho khona lokho okwenziwa nguhulumende khona lokho. Uhulumende kumele ame eqinisweni. Sizahlala sikutsho vele uMgabe wayethumela abantu babuye bazolitshaya. Uyathi nxa esuka lapho abe aphume ku-TV kumbe ku-radio engumuntu okhuza kodwa umsindo wakho unuphehlwe nguye. Yikho khona lokho esikubonayo khona. Sicabanga ukuthi kuzaze kufike lapho uhulumende njengoba sibhizi simdonsa indlebe simchuka azaze acine elalela khona ukuthi ayekele ukuhlukumeza uzo.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo we-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni la Studio 7 eseSouth Africa. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe zithi akulampawu ezikhomba ukuthi amabandla aphikisayo engasusa elibusayo elezano PF esihlalweni njengalokho okusanda kwenzakala kwele Senegal lapho umholi webandla eliphikisayo umnumzana Bassirou Diomaye Faye anqobe ukukhetho lokudinga umongameli. Abanye bathi bebethembe ibandla le-TRPC ukuthi linqobe elezano PF kube nombuso omutsha kodwa usathembisi njengoba seliyiziqa ezithile kulandela ukuchiywa ngowaye ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Ucubungela lolu daba usithandekile Mhlanga oxoxe lomnumzana Freedom Morechu umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla lezano PF kobulawayo endawonye lomnumzana Pasho Sibanda ilunga lehlangothi lwe-TRPC olukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba onguye osungula lingxoxo.
Njengomkhokheli wabontanga ku-opposition eZimbabwe kuyasijabulisa ukuthi ilizwe elinjengeSenegal okokuqala likwanisile ukuthi libeke umuntu ongumfana omncane. Isizwe seSenegal sizamile ukumbeka ejele bazama ukubathathela iphathi njengoba lisazi ukuthi iphathi yabo yamiswa. So into enjalo siyasikhuthaza kakhulukazi nxa silinganisa lalokho ngani kwenzakala lapha ekhaya ukuthi siyatshontshelwa ama-MPs, siyatshontshela iphathi, siyatshontshela konke bhathi yabo.
Litshontshelwa ngobani?
Umuntu uyakwazi ukuthi ibandla lezanu PF lelitshontshela ibandla lethu yilo lakhipha ephalamende sinabanye singama-MPs yilo elibambe amakhoti yilo elibambe izeki lisebenzisa abantu ababehlezi bezithi bona ngabe-TRPC kodwa sisazi ukuthi kabasoke-TRPC ngoba kuseZimbabwe kuphela ukuthi umuntu uyavuke futhi nginebandla lethu ngakho-ke sengikhipha abantu inkantolo uyavulela umuntu ayezinto enjalo kuseZimbabwe kuphela ukuthi inhlanganiso ebona ngezokhetho muyela amaphepha abantu ababili besithi bavela ebandleni elifananayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mrech.
Nobongela abantu beSenegal ukuthi lekhethe umuntu omutsha elibuzayo la ngazikhonsida i-defeat. So asonto esingathi yinto emangalisayo. Izimbathi njengeZimbabwe sithola ezilutho emaprezident ka-Europe Cup. La mali akhona ngathi esawusentizirere langazizinto president ngayo ngabafana abancane nabo. Lathi njenge-ruling party ayisikho ukuthi asifuni abafana abancane. Kutsho ukuthi abantu abadala balowizo yenithi nangobukhula ubudabu phansi siyafika ichansi yethu futhi kwisikhathi dathi sibuze asilaphendeli naselokho ngabeesikhathi ngama-MP zabontanga ngama-minita zangabontanga ndawona umzekeliso kazelensky layo wangena ngumfana omncane lodwa khangela ama-repetitions akhona sebhukisa wabhukisa abantu mangali e-ukraine e-experimenta ngelizo solo kade kutsho ngobaba umfoti lapho pashe ukuthi batshontshelwa kukeze bathinithini no betshontshelana ngenangokwabo lowosenega kanti bamkhethile ngoba olekhapasithi bamkhethile ngoba olombono but okwethu okwalapha kade kuzalwa eZimbabwe ulida oyebhotsheni wakhona ubengenambono ubehambe kakhumuzi kumbe ngabayathinzi yakhe uphinde eyibalekile iZimbabwe angeke kanti uthembe into enjalo.
Mnumzana Sibanda ungathini ngamazwi kamnumzana Mrech?
Okubalulekileyo abantu kumele benzise ukuthi izani hlizano ukubulala i-opposition and lokho bakwenzekile akukho kutho babeza futhi ngo-2018 sebekuphindile futhi ngo-2023 kusiye emnyakeni nalo kuyabahlutha ukuthi kathi kungani uphonisa esuka kuthiukuthiima laphana and ikenseli ukuthi kathi esibazihlutha ukuthi uthamisa esuka lapha uyenzani ngoba izanu into eyazeke ukubhindisa yikho upresident santoshaekuthi thina sihamba nyovane sangena nyovane alisibona ukuthi ibulala i-opposition indlela kodwa ibulala impilo zabantu ibulala isasarentsha ibulala ilizwe ibulala yonke into kubhinda lokho kubona ngenzondo kodwa ebantwile ukuthi hayi izanu izibele
nanso-ke indaba mnumzana Mrech umnumzana Sibanda ukuthi wethesa umlando ibandla lezanu p f
bayenzana bonawo ngabo abantu abangelambono abalamehlo kodwa bengelambono abangamagovu bafuna ukusebenzela izithu zabo bethole izimali bethengaba kuthengayo entweni yabo le bengafaka abantu phambili bengafaka izanu p f.
Mnumzana Sibanda, ibandla lakho lingenelisa ukuqoqa abantu ukuthi bengene yini ezitaladeni beyitshengisele kumbe ukuvota ngobuningi babo bayenze lokho kwenziwe ngabantu beSenegal yini kumbe kulokwesaba eZimbabwe
bazama abakuhulumende abaphethe ukuthi befake kuvalo besethisele bathumba abantu bekhalapha abantu benzele njengoba ngangingathembisa ngoDisemba laphana ngathi uhulumende ngaqhubeke senza so sizabhikisha sizangena efredini sengakutho ukuthi kalepha abantu abalinde size ukuthi umongameli Tlamisa uthatha ngathi esisa ngathi uthinto lukhona lusendleleni ngokutsha isifiso ukuthi sikwenze kungekudala kuyabe kungabantu bezimbabwe bezele ukuyaradiyeni sibeeselebrata bekholisa sesiliphethe ilizwe. Ngiyabonga
mnumzana Mrach, ubona ingani ibandla lezanu PF lingavuma yini ukuthi ngempela linqotshiwe linganqotshwa?
Izanu PF ngenxa ingena ekhethweni ingena ikwazi ukuthi impumela iphuma njani. Izanu PF izaqhubeka ibusa, akuna ephozishini ezimiseleyo ukuthi ifuna ukubusa okwabo ukudlala amadoda khona ukuthi abakwenzayo. Thina siqhubeka phambili ngokwakha ilizwe sibevuzeni esikhothela ngumongameli Vision 2030 and siyakwazi ukuthi izithembiso ze-akademi yabantu singakhontinua sizifeza ngo-2028 ajayena futhi ama-elections. Intanga ene-future njengophasho so ngikhangelethi ngabanye abantu esiyekuse ukuthi bezijoyina ilandeleeekathi kumele bezijoyina i-winning team.
Uyakwamukela yini ukunxuswa mnumzana Sibandi?
Hayi, kuswa umthanyelo omuthi kanyela kuvile umthanyelo omdala kungakhathalekile ukuthi umthanyelo omdala wazi amaguma wonke omuvi yebo ye kuthiwa indlela ibuza kwabaphambili but hayi sifuna ukwathi iZimbabwe thina ukuthi loba ngubani eyangena kukhathalekile ukuthi unganani ubuwani amaZimbabwe ngitshengileni ndawone ngaphansi kukaPresident Chamisa.
Lo ngumnumzana Phasho Sibanda, ilunga le-CCC kuhlangothi olukhokelwa ngumnumzana Jameson Timber, obexoxa endawonye lomnumzana Freedom Mureju webandla leZanu PF losithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kweziphathelane leMelika, inkokheli yebandla lama-Republicans iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe. UKennedy wayelilunga lebandla lama-Democrats kodwa wasuka nyakenye esithi ufuna ukuncintisa ezimele. Abakhala kakhulu ngokuncintisa kukaKennedy ngabebandla lama-Republicans ngoba uKennedy elembono ehambelana labo. Kodwa abakhona abathi njengoba wabelilunga lebandla lama-Democrats uzathathela amavoti umongameli Joe Biden ngoba kulokukhonana kokuba usegugile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe omnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi ubona uKennedy ethathela uBiden amavoti na.
Uyazi ukuthi abakaTrump labo futhi kande bakhala ngakho khonokho. Kukhanya undodalwana wafuqelwa ukuthi angene ukuthi athathele uBiden amavoti. Kodwa kanye ekusini le sibe yibhumarengi ngoba there's a lot of people who are unhappy ukuthi uTrump uzangena kuwhite house elibhagethi enjiyana. Njalo abanye lo babemsupporta, abanye they're tired bathi hayi, we don't need i-turbulence le indoda that he brings. So u-RFK nge-Kennedy name lokuba li-Democrat and lokuba i-free spirit for ukhulumela, you know, free access to ama-recreational drugs and stuff like that, njengomuntu layo vele kuyimpilo yakhe kumbe kwakuyimpilo yakhe. He's supposed to take out a chunk of liberal voters who vote Democrat. But into yakhona kanya abangamthabeli uTrump kanya nguye abaya kuye ku-RFK ngoba nguye ngani ukhuluma into zama-conspiracy ezingazwakaliyo and then esesiba ngumuntu lwana olama morals are loose. As it is, amaphandisi athi hayi, it's not a given ukuba uthathele uBiden.
Singabona sebe bathathu ababe bencintisa, kungakusitshoni kumbusazwe welemeli.
Angithi yena uRFK ugijima ngetikiti le elama-Democrat kodwa ngasoze amudle uBiden. I-Democrat ticket izathathwa nguye uBiden. U-RFK sekuzamele adinge enye indlela kumbe agijime e-third party kumbe e-independent. Ama-voters amaningi by now asedecidile. amaningi asedecidile. Trump nguye olokhe bangumsindo kodwa ama numbers akhe akakhanyi. Bebequestiona nje ukuthi ngoba there's been this theory ukuthi Americans love rebels, may they love the underdog. And uTrump ubesekhanya engumuntu under pressure, kanye ngani bayamphithimisa, he's got 85 cases. So bebesithi that would turn public sympathy toward him, ukuthi bethi hawu kanti bamenzani uTrump. Kodwa akula evidence ukuthi abantu bayamzwela.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe lemelika ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Laba meli bamabandla abusayo babe sefollows mabethi report ka Nervous Mumbai ayirongo bona bayakunanzelela ukuthi iZANU-PF yawina ngokubhinya ama-election. Okokuqala kwakune phase okwesibili babengavuma i-diaspora vote, okwesithathu babevimba wabadla sabe wachabe wabulala. Yona le ANC yona manje exotsha amaZimbabwe agcwele kwelizweni lawo. Bayenza inhlekiso ezibhedlela manje e-South Africa, ababafuni but ngapho bafuna iZANU kusini. Abantu bezimbabwe bahlangane balwela lo mbuso lo bawukhipha wezana yabonga ngumasenga kobulawayo iphumule emadukini.
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi siyaphila sonke linawo lonke abantu bakithi. Hayi akukho kubizi sithi sizama ukuthi sibike ezinye izinto nazo ezisihluphayo la. Studio 7 ngiyadinga umntwana okuthiwa ngokwamalondo ubehlalele 7 ukuthi inumber isayazi unini ubehlalele 7 manje umalondo watshona. So umntwana akasimboni nalowo kade ehlala lo malondo asimboni. Ngoba o-anti bakhe bayakhala bafuna ukubona lo mntwana. Angazukuthi singamthola njani ukuthi unina uyise wakho wayengumalonto wayehlala lo Jethro e-7. Sazi ukuthi isihlawu phakathi kwa-John Brandy sozethi esinye sesiwutongubandi siyanayo endaweni lokuzayo kaMandela lapha wayehlalela khompha. So ngicela ukuthi lingi-advertisele linto ukuze umntwana loku simdinge simthole bona abafowabo abakhala ngayo nobo-anti bakhe ukuze lathi sizwe ukuthi usaphila kahle yini. Bayahlukana khona apho ukutshona kwalona umfana basangababuya ngobonana lathi asisambonanga ngoba obhuti babakha babadala kwakuthiwa ngungusijindi lo kuthiwa ngusabongi lo mkhethwa wonke lawo mangaye baze ngasitshela sibabayaziyo bona ayebazi labo abantu esidinge mina ngise-13 kuRoodfield.
Njani ku-Studio 7 njani? Siyabonga abantu, siyabonga izindaba. Sicela ukuthi sike sikhumbuze la manani governmental organizations aholisa ukudla. Ukuthi this time kufanele bethinte labantu emadorobheni ngoba isimo ngathi asikho right lapho ngasikhangele lapho indlala ekhona lapho obulawayo lapha kunzima indlala yamanzi nendlala yokudla abantu abaningi abasebenzi anti industry yavalwa kobulawayo. Siyacela ukuthi kubanjwe ama-non governmental bengakuthathi kube ama-projects ezanu ngoba babe sebeholisa nabo. Cela kube strict CV abantu lonyaka lapho ema-town kufanele baholiswe la ngoba lingabona izidumbu lonyaka. So ndlala le
salibonani salibonani ku-Studio 7 salibonani ugumbo lokhulumayo ebhinga ngale kodwa ngisejobeki manje mina nokudana ngezikhulu zethu lezi ezani. Hhayi bayonthi into yonke ilizwe lisale lingalalutho nozibhedlela siyahlupheka. Hhayi aya mina vele akulampilo lapha eZimbabwe la. Hhayi kusasa kayikho total. Hhayi laba abantu balesihluku madoda, hhayi senzeni njani. Hhayi laba abadala angazi ukuthi banje abalazwelo abafuna ukungcwaba mpela intsha yonke kusela abantu abantwana basiphi ephila ngotshwala kuphela ngenxa yokuthi abanye abasebenzi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Good Life Talk lingakhohlwa uhlelo lulandelayo namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kwenyanga yokugqugquzela intuthuko yabesifazane e-Women's Month. Singakahlukani wathi sikhangele zizindaba ebezikhokhela. Mnumzana John Mashavano sekhethwe ukuba ngusibalo khulomutsha webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Okwanamhlanje siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.